Lanxaso kwaba yinsaka vukela umchilo wesidwaba lokhu kusilela kwamanzi lonyaka kuze ngamandla ngenxa yokungani kuhle kwezulu kuminyaka embalwa esanda kudlula kuthi ngapha ilanga lalo lichisa liqothule umhlabathi likhupha inhlanzi emanzini unkosikazi Gidumeti Clow owegungwe eGwanda uthi lanxa umango wakibo wawuvele uchisa izulu lingani ngendlela okweminyaka leso kungaphezu kwenjayelo osokuthiya lezi bhorane ezichile amanzi.
Abantu bavuke ebusuku ngama-4 baya besiyafolela amanzi. Izikotsho ziyakhiwa ebusuku zilala zikhiwe. Uthe ekuseni ke zivuke sekukhinulwa umuntu wonke esekhona. So bayakwanisa ukuthi ngelanga umuntu athole inkonxa ezimbili umbe ezinkadu ngelanga ezokuthi asebenzise ukunatha konke konke. Izifuyo zithinta umango omude.
Umnumzana Alois Mbetsi owakudla umhlubulo laye uthi izikotsho zakulindawo sezigugile lazo njalo eziningi zazingagejwanga zatshona kakhulu ngoba ngesikhathi zifakwa kwakungakabi lokuguquka komkhathi osokwaba khona.
Amanzi asila manzi mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla plus ungowedibha vele yona ilayini ayila mgodi silobunzima obukhulu imizi khona phela elayinini i-35.
Inhlanganiso ezimele yodwa i-United States Aid for International Development i-USAID ibambane le-World Vision le-World Food Program isisungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezibhekane lendlala lokusilela kwamanzi uhlelo lwe-Lean Season Assistance. Umnumzana Obadaya Masuku isakhamuzi kuward 8 ewange uthi inhlanganiso lezi ziyaphathisa kodwa ezinye indawo lapho okugejwa imigodi yamanzi kutholakala kungela manzi kuthi kwezinye indawo kube leziduli phansi okwenza kube nzima ukuqhuba lomsebenzi. Ithemba labo uthi lisekuthini inhlanganiso lezi zingadeli ukubasiza ngoba bengasala bengasibantu balutho.
Inkomo singabafuyi benkomo amadamu malutshwana amadamu amaningi siyaqhubeleka ngenxa yezulu elinganiki ngokufaneleyo mangathi sesithembele yona imigodi manxa kubhobo nxa siyathola abantu abagebha imigodi sikuthola ukuthi akula manzi kuyadanisa kakhulu izakhamizi konke lezifuyo.
Ophethe i-USAID kuleli unkosikazi Stephanie Funk uthi kumele kukhangelwe sona isiqokoqela esenza kuswelakale ukudla lamanzi kulungiswe hathi ukutshona kukhangezwa abantu minyaka yonke. Ngenxa yalokhu uthi inhlanganiso yakhe iqakathekisa inhlelo ezenza abantu benelise ukuzilimela ukudla kanye lokufuya bathole amanzi aneleyo ukwenzela ukuthi lalapho indlala ifika ibathole belalapho abangabamba khona. Ababona ngezomkhathi sebexwayise ukuthi izulu lilakho ukusilela njalo lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.